Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuZibandlela 2023 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Kodwa sikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalists.
Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Abantu be-opposition, especially njengoba sekusekhethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni. Bebotshwe bengabotshwa, kusafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa impikisha, sokutshengisa inews ithi khangelanini abantu eoposini ngale sebebotshiwe.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe.
Ngiyajabulisa mpela ukuthi nami yabona ukuthi hhayi isivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu, kodwa-ke hhayi irrigation izadobha ngoba umumbe usuvuthiwe.
Umlimi wesigabeni selupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Seswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Salothulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhathazekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU-PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubanange nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-PF, umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa, wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo, wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa sikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalists, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
Usiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokuba nabakhangeleli ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezwa, akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu, labantu esebenza lapha, ama-members of parliament, lo Zulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuzanu noma uku-CCC, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabateni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane, sime ndawonye kubana ke siqeda uDubo eliselizweni. uDubo ke kunguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze, esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu, ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU-PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe ukuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela eGugurawundi umbhuqazo weGugurawundi badilize i-industry badilize zomnotho sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo izikolo kazisasebenzi izibhedlela zisasebenza kula mithi impilo nje inzima kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemobi kusuka ngo-1980 ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka soze bavotelwe ngabantu ngakho-ke sekumele batshaye abantu bethusele abantu ukuze abantu babavote.
Uncuba uthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023 njoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota kuzabe sokonakala izinto ezinengi kuzaba lokwethusela okukhulu lokutshaywa kwabantu okukhulu ngokuba phela laba basezihlalweni laba babusayo besesaba kakhulu ukuthi akusoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe ababuse ngakhona ilizwe. Akusoze kumangalise ukuthi ubone kutshaywa abantu kusethuselwa abantu kusiya phambili ngokuba isimo sitsho kanjalo akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu.
Kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandla lezanu PF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi kuliphi ibandla usuka kuzanu PF kumbe usuka ku-opposition as long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown you know yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu upresident Jim Mnangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo siyabona ama-skimishes esenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa impikitha sokutshengisa inews ithi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwane baye benze amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso ngendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani with their human rights violations in Zimbabwe. Lapha eZimbabwe sesisekhethweni.
Umuleju uphinde wathi ibandla lakhe likakasela ukhetho ngokuthula.
Lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela la bantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu PF lathi sekhampena ngokuthula ngoba umongameli othulale sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and safisa ngazo zonke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi zanu PF izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa you know another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti and lokhu ayisonto esingayithanda kuza yinto vele.
Kulamalunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare. Kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala okuthuthozela udlakela eNyatsime. Abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili uSikhala lokhe evalelwe. Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party labo bavalelwe entilongweni. Baqhubekela phambili ngokulima abantu eZimbabwe. Namhla sixoxele omunye wabo othi ulakho ukutshaya inala lonyaka.
Igama lami nguBishop Sithole. UBishop Sithole waseLupane eJojolo wathi wa 13 esigabeni ekuthiwa iKwarayi area, Kwarayi area. Ye mina ngumlimi ngine-irrigation engilimayo.
okwamanje kurigeshini ngisengibhizi ngokulima umumbu ngoba isikhathi sezulu okwamanje ngilima umumbu kuyakuthembisa kodwa ngezulu elikhona ukuthi singathola kancane irrigation singathola kancane irrigation sengikhiphile imbhida ade ngibhizi ngayo okwamanje sengibhizi ngomumbu kodwa-ke hhayi kuyajabulisa kuyajabulisa mpela ukuthi nami yabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu kodwa-ke hhayi irrigation nizadobha ngoba umumbu usuvuthiwe le mfe sithile amathanga sethelile la makhomane ukuthi kuvikela izanje babeqala ukudla abantwana babeqala udobhadobha amakhomane.
Lizavuna njani lo nyaka xa usuqathanisa le minye iminyaka?
Asembala emasimini amakhulu ngiqathanisa lalo umnyaka ophelile, hhayi lo nyaka kuyathembisa kibo bonke nje, kodwa lami ngiyabona kwelami isayithi lo nyaka kuyathembisa, sizalima siyakunyaka kuyathembisa, singavuna ngoba izulu likhona, likhona izulu liyasijabulisa kakhulu. Unyaka lwana waphelayo heyi kwakubuhlungu kunzima, kwakubuhlungu kunzima, kodwa lo nyaka hhayi lapho engikhona mina ekwarayi mbona zathi kulobubele ngoba liyana njalo namasimini sesiwaqedile amasimu ukuwalima, sesiqedile ukulima, sesilindele ukuthi sikofole sihlakulele ukuzeukuthi sibone ukuthi izivuno zethu zizaba njani. Kodwa-ke hhayi kwezulu asikabi le-complain, sisazama, liyasithembisa kakhulu hhayi kancane.
Lo ngumnumzana Bishop Sithole, umlimi ohlala eJotsholo eMathebeleland North. UJason Movevi owayelipholisa owetheswa amacala okubulala abantu abane ulakho ukuthoniswa amanye njalo afanayo ayisithupha okuthiwa wawenza ngomnyaka 2020. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kukhanya ngani umbhobho kaMovevi yiwo owasetshenziswa ukubulala abantu laba eshitungwiza leHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa labamele uMovevi. Sohangeni kusigaba esilandeleyo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalitshumi abadutshulwe bafa eLos Angeles kwele Melika ngumuntu odingwa ngamapholisa. Abantu laba badutshulwe bekumbuthano wokuthakazelela usuku lwe-Chinese Lunar New Year. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UPope Francis, umkhokeli wamaRoma, ulungiselela ukuya kwele Democratic Republic of Congo lapho azazama ukuthoba inhliziyo zabantu kulandela impi ezingapheliyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngosuku oluzilayo esintwini. Lolu lusiko lukadeni olulokhu lusemphakathini. Sixoxa lenduna uMathema oyinqameni. Siyakwamukela kuhlelo, nduna.
Edube, bathi ilanga leli elo aliphumanga emuntwini, laphuma kudala khona le kusakhuluma ilitshe. Okwenzakalayo bathi-ke kwasekubhubho umuntu wangikhona, ubaba wangikhona kasangiqambelanga-ke ukuthi umuntu wangikhona ngubani. Umuntu lo bathi wabekwa wabhubha wabekwa ngolwesithathu. Kwahle kwaqala khonapho ukuba lizilo. Kwazilwa-ke kuze kufike lamhlanje, kulokhu kuzilwa, kuhlonitshwa leli langa, kuhlonitshwa lolu suku. Ikakhulu ngapha kulwesithathu lungapha emhlubulweni wezansi eMandebeleni, ngathi eMathebeleni sawo, yikho lapho okugxile khona ukuthi abantu ngolwesithathu kabasebenzi, ikakhulu okuphathelene lenhlabathi, ukubamba inhlabathi. Ye lokho lugciniwe lolusuku sibilo ikakhulu lanamhlanje mbone ngani ngokunye futhi kwezinto izinduna ezivame ukukhangela ukuthi zibone ukuthi kabantu ngaleli langa kabaphatheki emasimini kuyingxenye yemisebenzi yona leyo anti kuthiwa ebuduneni lapha kugcinwa yona i-culture ngathi isiko kwaba lisiko-ke lelo elilokhu liqhubeka kuze kufika namhlanje.
Akusitshele baba Mathema ukuthi kwenzakalani uma usiko lolu lungalandelwa.
Abangafuni ukulandela lolu suku ikakhulu kithi ngapha ngabanye babantu esibabizayo sibagwebe. Njalo kungaba labanye abantu abajala ukuthi basebenze kulelo langa lolelo. Kwezinye isikhathi kuba lesi Jesu esikhulu esingazakala ukuthi sivela ngaphi. Kuyasukuma umoya. Kwezinye isikhathi kunezulu elingalihle. Ikakhulu lijala ukwenza ukudilize impahla zabantu. Kungaba zithola ukuthi sokudilika izindlu, amabele achiyela lele phansi. Izulu lankona liyabe lisina ngesiqhotho. Ilo moya omkhulu kakhulu kungaphanjaniswa zona izinto eziphathelene nalezinto zesintu. So ngokunjalo kukhangelele ukuthi abantu bakithi bakunanzelele, bakuhloniphe, bakulandele. Ngoba nxa kwasuka khona le lapho kuvele kusuka khona kubikwa khona izinto, kungumkhuba wokuthi kufanele abantu bakulandele. Angiboni ukuthi kufanele ukuthi bathiyane lezinto zakibo ngoba abantu labo kuzokuthiwa singabantu abamnyama nje baba. Dube kwakuyukuthi silandela okwethu lathi esakuchilwa ngoba bamkhulu, yikho kusenza ukuthiwe singabantu abamnyama kumbe singabantu abansundu.
Walamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lenduna uMathema owenxameni. Asihlanganeni kusigaba esifanayo ngeviki ezayo.
Ligcina masiko
wethu
ongakusenziwe.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontungamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, vumani ukubana sibingelelane njalo njengenhlala yenza ngobana kuvele kuqondile khona ukuthi abantu laba abahlangana khona baqale ngokubingelelana ngoba yibo ubuntu lobo. Ngesikhathi sisehlukana esedluleyo besibale encwadini ezikhronike zesibili isahluko sesikhombisa indima yeshumi lane, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyiphinde futhi ivesi yona leyo ukukhumbuza abanye ababeyizwile kumbe lalabo abangazange bezwe lapho esasibale khona. Kodwa kufuneka kanje, bazithobe abantu bami ababizwe ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Uyabona lingxenye ke yanamhlanje nxa siyikhangele ikakhulu ekugcineni kwayo leli vesi lithi ngiphilise izwe labo. Kutho ukuthi ngenye indlela ilizwe njengelizwe lingagula lingonakala. Ngithi ilizwe lingagula lingonakala, lingachaphazeka, lingabanxele, lingaswela ubunandi, lingalumela ngezinto eziningi ezenzakalayo. Njengoba uyatsho lapha umbhadi uthena, abantu abakankulunkulu kumele bafune ubuso bukankulunkulu, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Indlela lezo ezimbi yizo ezenza ilizwe ligule lifune ukuphiliswa nguNkulunkulu. Ziningi izinto ezimbi ezenzakala elizweni lakithi lakwamanye amazwe. Abantu abasahloniphi, ngempilo zabantu seziphunga ukuthathwa amahlayana nje. Abantu abasakwazi ukubahlale phansi bakhulumisane. Into abasebeyazi ukufuthelana, lokubulalana, lokuthukana. Into ebuhlungu ukuthi phakathi kwakho konke khona okugulisa ilizwe, okunye zinkokheli esilazo emakhaya, emsebenzini, lapho esihlala khona, lalabo abasiphetheyo izigaba ngezigaba abanye babo benza izinto ezimbi ezigulisa ilizwe. Ilizwe lakithi siyabona lonyaka likhangelane lokhetho olukhulu. Uzabona ukuthi izindlela zabantu ziyabe zimbi okungakanani ngento eyedlulayo, into engasi ezulwini, into engakhukhumalisi isikhwama sakho laso. Into enhle ukuthi indlela zalola lo ezimbi kuyazazela umnikazi, kakuzwa, kakuphuntshuthwa. Sengitsho akukhathalekile ukuthi ungubani, indlela zakho ezimbi uyazazi wena mnikazi. Yebo, abantu bangazikhuluma abanye baziphike, izindlela zethu ezimbi esasizenza kazisale kumnyaka odluleyo, ke sizinuke amakhwapha abantu bakithi, silungise ilizwe lakithi liphile ngcono, sizwelane, sihawukelane, sixolelane, sithandane, sinanze abafelokazi lezintandane labaswelayo. Kesiyekele ubumina mina, wena olaleleyo lapho khona kulandaba ukuthi ngubani, ngithi mina phuma endleleni zakho ezimbi. Sikhuleke baba, siyacela philisa ilizwe lakithi, sitshiya nile ndlela zethu ezimbi ezisibulala emphefumulweni, sibulalele ilizwe lakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinelwa kusasa. Sike singene kwezabatsha.
Salibonani balaleli. Igama lami nguPrincess Nomalanga Siziba. Ngihlala lapha kobulawayo. Yimi umnikazi we-skincare brand okuthiwa Indalo. Indalo Skin Naturals. Indalo yi-skincare yokuqala eZimbabwe eyenzwe ngomsuzwane. Abajali kubisa bathi izumbani. Kwayenzwa ama-test ngesikhathi izumbani inathwa ukuthi isize abantu ngama-COVID symptoms. Kwatholakala ukuthi umsuzwane lo ulama-benefits amaningi kakhulu for i-skin. So sasesithatha ke lo msuzwane, saqalisa ukupheka ngawo amasepa, ama-face cream, ama-exfoliating toners, lama-detox masks, ukuthi sisize abantu bathole ama-natural skin solutions for ama-problems abangabe behlangana lawo.
Yiziphi inhlupho okhuluma ngazo lapha masiziba?
Acne, ama-blackheads, ama-dark spots, i-hyperpigmentation. So ezindalo siyasiza kakhulu abantu ukuthi iskin sabo sibe healthy ngendlela e-natural. Sisebenzisa ama-indigenous plants atholakala lapha eZimbabwe. Indalo yi-skin care yokuqala eZimbabwe abathi yi-vegan and 100% all-natural skin care. Ukuqala kanjalo as i-vegan and all-natural skin care, so kusisize kakhulu ukuthi i-brand yethu iyazakale ndawo zonke. Khathesi siyathumela ama-products ethu e-UK, siyathumela kwamanye ama-countries as well, and okwamanje i-distribution yethu siyenzela lapha kobulawayo e-emergency pharmacy. Ama-products ethu atholakala e-emergency pharmacy ku-Robert Mugabe between 8th and 9th Avenue kobulawayo. Kwamanye ama-cities siyaposta via i-FedEx. And then ku-social media lingathola ama-pages ethu awe Indalo ku-Instagram, la ku-Facebook, Indalo Africa's Naturals. Lami lingathola kuma-social media platforms, ku-Facebook, Instagram, Twitter, ngu-Princess Nomasiziba on all platforms. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu kungathini lokusasa. Kweze midlalo ulizwe sweswe umkakachi omuncha oikambu lo midlalo wenguku elebulawayo Chiefs utembisa ibhola eliphezulu lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Usweswe osanda kuqhatshwa kuba ngumqeqetshi omutsha weqembu leBulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa koBulawayo. Lo mqeqetshi uthi uyathokoza kakhulu ukuba usephendukile njalo ukuzoqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League.
SenguBulawayo Chiefs abathi amakhosi khona lapha koBulawayo Premier League. Into mina engiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngisebenza abantu nje bakholise ibhora. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes so ma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onkabe ekhangelele kodwa nakhona ibhora yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazeka bakholise nxa bebukele.
Usweso beqeqetsha iqembu leTalent Vision lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi uza kuqembu leBulawayo Chiefs labanye abaqeqetshi akade esebenza labo ababalisa usithethelelo kwinje isifanda ongumqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe eleMighty Warriors.
Ngabantu vele engihamba labo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-one. So most of the times ngidinga ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokho engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ama-program akhona alawo but waqeda ngabo May. So ngabo May seza ngijoyina-ke lokho into nje siyivumelene le club. Okunye ngizahamba lo yeri ngosakhulayo uyeri-ten masuku abaningi bamazi usakhula yena sazama ukuthi kona imphakamise endabeni zonezo zokukhotsha.
Iqembu leBulawayo Chiefs liphutshe lisendaweni yesikhombisa engalanini yemiklomelo yokuphelani kwemidlalo yanyakenye laphinda njalo laphakamisa lenkezo yeChibuku. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo nguqo bakhangele ukuba leli qembu liza kwenza njani lonyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngathi akhangela akwakade sinje kwekwangani ukuba lenkinganyana yokuthi ama-players amaningi asukile lapha nahamba. So kimi mina kufanele ukuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedlulelezi abazenze isizini lephelileyo. So kusiba yibarometer yokumeasure ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi khathesi kufanele ukuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu leBulawayo Chiefs lo mqeqetshi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze angenise iqembu leCholocho kusigaba sePremier Soccer League. Ekusukeni kwakhe kuqembu leCholocho usebenzele iqembu leFC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukwini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco seligi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe kuphela eZimbabwe. Umlimi wesigabeni Selupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Sese uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.